Sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo omhla ka 24 ngomfumfu 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje. Onqobe ukukhetho lokudinga umeli wenoton edalela eParliamente umnumzana Themba Mliswa ubonga umnumzana Morgan Tsvangirai ngokunqoba kwakhe.
Mobuna khosha phela ukuthi izani ingaluza ama elections kuningi kakhulu yabikilizwe abaningi babo ukudla kojele abanye babo sebe bakhulu bathi bashaya athathathi bathi
izakhamizi zeGwanda ebezifuna ukutshengisela phezu kodaba lokusilela kwamanzi sezimisiwe ngoba unkosikazi Grace Mugabe uza kwethekelela leli dolobho ngalelo langa.
Kodwa sile sicele i-opportunity yokuthi nxa kuvuma sivele simthathe i-opportunity yokufika kwakhe simnike indaba yethu in writing ukuthi eGwanda sile problem enje esicabanga ukuthi akayazi.
Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuba abasakhulayo bebandla leZANU-PF kumele basuke endaweni abayithumbayo vakha izindlu zabo eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Onqobe kukhetho lwe-by-election olokudinga umeli wenoton edalela eParliamente ngomgqibelo umnumzana Themba Mliswa namuhla ubonge amabandla aphikisayo agoqela ele People's Democratic Party lele MDCT ngokumsekela kulolu khetho, kodwa wasola ele Zimbabwe People First elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Umliswa utshele iStudio 7 ukuthi nxa kungaba lo manyano wamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho luka-2018 kumele ukhokhelwe ngumnumzana Tsvangirai. Umliswa uncintise kulolu khetho ezimele wathola amavoti afika phose azinkulungwane eziyisishiyagalolunye 8,927. Obencintisana laye elilunga leZANU-PF umnumzana Ronald Chindeza uthole amavota zinkulungwane ezedlula kancane eziyisithupha i-6,192. Obemele ibandla le-NCA umnumzana David Choga uthole amavoti angaphansi kwalikhulu. Umnumzana Mliswa wethekelele umnumzana Tsvangirai endlini yakhe namuhla wambonga ngosekelo amuphe lona labasekeli bebandla lakhe kulolu khetho. Kungelani lokunqoba kwakhe, uMliswa uthi ibandla leZANU-PF lizame ukuqilibezela kulolu khetho ngokuthenga abantu ngokudla kodwa kwehlula. Lo ngumbono ovezwe njalo ngamabandla aphikisayo agoqela lona LMDCT lele-PDP kanye lenhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo elizweni eZimbabwe Election Support Network, yona ethi uhulumende kumele aguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ngaphambilini kuka-2018. Sixhume umqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo ze-MDCT umnumzana Bednego Bebe sambuza ukuthi ukunqoba kukaMliswa kungaba kuveza na ukuthi akusela kuqilibezela kukhetho.
Ngingasikhuluma ngezano esiphila kuqilibezela sebe sikhuluma ngama-constituencies angu-210 yona isima ukuthi ithole adlula i-half or i-majority of the 210. So ngesizathu esifana nayo kungenzakala ukuthi iZANU-PF bebebambile yini kodwa ababambanga kaqina. Izizathu zimbili. Izizathu yikuthi bafuna ukuthi babone ukuthi kona nxa kungahamba kunje kungazange kuzisetshenziswe kwesibili kambe i-result izaphuma njani leso sizathu naleyo yasekelayo isizathu sesibili nesokuthi bayalwa bona bodwa ngenxa yokuthi bayalwa bona bodwa kunabanye akade befake i-candidate yabo engulo owezano kade kuthiwa ufakwe izano ngathi mina ngwe-G40 kakhulu ngoba umuntu ongefakele i-candidate okade ebamba amatomi kasukulu kodwa uyakwazi ukuthi kuzani PF kule G40 elakhose okwesibili khonapho ngokukhuluma okufana nayo ungakhohlwa ukuthi ama-obstacles ahle adeclare ukuthi thina sizafaka umlisa sisupporte umlisa kungakaze kwenziwe le nomination so zona zami izizathu zombili ziyatshengisa ukuthi hhayi le isingaba yinto elokuzalo phakathi engeke yasinika ubuqotho bokuthi sithi thina izalo kayisarikyarika yiyo into emqoka yona leyo into emqoka okwesibili engizula ukuthi ibalule futhi ngendlela ezijiyeneyo ukuthi ungakhohlwa ukuthi iZANU PF esithana nayo i-contest layo iliswa eHurungwe kibo kwakhe lapha azalwa khona bamqile khona le sure okuqakathekile ufanele sikunazele ukuthi kambe iZANU ngathi yamqila kibo lapha azalwa khona umliswa ibithi sehluko kuyamqila e-Northom lapha angazalwa khona kukhona okukhona esingakuboniyo angelihlo lenyama kodwa kukhona kucatshile kuzavela ngokuya kwesikhathi
ukudabuka phakathi kwebandla leZANU PF ubaba Bhebhe othi kungaba kube lesandla ekunqobeni kukamliswa singabona futhi kulivulela indlela ukubana lani linqobe kukhetho luka-2018
okungafanelanga sikuvalele ngaphandle okungaba liqiniso ukuthi nxa sebesiya kukhetho luka-2018 abezanu la nxa becabana benjalo bangakwanisani ukuthi baqaphulelani ukuyiphisi khonokho okukhona ukuthi hhayi lawe mnanta kwabamba lapho uthule wena mphoko bamba lapho uthule mina mgabenza kuba lapha nani mbambe lapha mthule ahlambeni madoda ngenxa yokuthi wonke umuntu uzabe ephethe okuliqatha kwenyama abasozebalo bazahamba bayesebenza ngedisemba amaqatha benyama bonke ngobathathu so labo bazalwe nabantu babo abalandelayo umba aza bakhuza ukuthi hhayi akelekele ukuthi liba ngumshindo lapha sifuneukuthi siqale sidlule umshindo lizawenza singadlula ama-election ngoba ungakhohlwa phela ukuthi iZANU ingaluza ama-election kuningi kakhulu yabikilizile abaningi babo ukudla kwejele abanye babo sebebakhulu bahle batshaye i-atatak base
umnumzana Abednego Bhebhe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda iyabuzana ukuba iqhubekele phambili na ngokutshengisela kwayo isola ukusilela kwamanzi kuleli dolobho ngolwesihlanu kumbe ilalele amapholisa wona athi ime kancane ngoba umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe uzaba esethekelela leli dolobho ngalelo langa. Inhlanganiso yeGwanda Residents Association eqoqa lokhu kutshengisela ithi ngokwesibili amapholisa eyalisa ukutshengisela. Ngeviki edluleyo amapholisa athi awaphiwanga isicelo sokutshengisela kusalamalanga ayisikhombisa usuku lokutshengisela lungakafiki njengalokho okufunwa ngumthetho. Sixoxe lo nobhala weGwanda Residents Association umnumzana Maduma Fuzwayo.
Ngeviki ephelileyo kumele ukuthi sibe layo leyo demonstration yamanzi amapholisa sesiyivala sathi bona no siphuzile ukubanika inothisi ibingeneli 7 days abazifunayo noma kwakuyi-6 days ungasibala lelanga esasiqala ukufaka ngalo kwakusizayi-7 hhayi savuma sathi oright bathi sifake inothisi entsha sayifaka kusele 10 days sisithi mhlaka-28 so u-28 sebesiphendule bathi bona awusoze kwenze ngoba kukhangelela ukuthi kuzabe kulo first lady eGwanda mhlaka-28 so i-demonstration yethu yamanzi sokumele imiswe babuya bathi kusine kusase lokukhulumisana okukhona but sathi thina hhayi kokukhulumisana sokule minyaka engu-10 sitshelwa ngakho akulanto ephumayo so sicela ukuthi lisinike i-chance yokuthi ke sihambise imeseji yethu izwakale sindawonye singabantu beGwanda so isimisiwe ngenxa yokuthi mhlaka-28 kuyabe kulo first lady.
Kutsho ukuthi lizalandela na isinqumo lesi kumbe liyaqhubekela phambili litshengisela
ikomiti yezakhamizi ihlalile sakwa sihlupha ukuthi siyiphathe njani indaba yenale. Sase sithi ngosihlanganele ezakhamizi zahlanganela zoko lesithathu lona lolubuyayo. Kodwa amapolisa sawa advisor tentatively ukuthi hayi, njengoba lisitho sizacela ukuthi alright ke lisivumele siyifake emhla ka 29 ngomgcibelo. Kusiyekile iyephelelo kilanga lika first lady. Kodwa silisicela iopportunity yokuthi nxa kuvuma sivele simthathe iopportunity yokufika kwakhe simnike indaba yethu in writing ukuthi egwanda sile problem enje esicabanga ukuthi akayazi and esisuka ifihlwe ngokuthi nxa ebuya sokumele siyenze engathi yonke into inside kuthulise ke kungazwakali ukuthi kule problem kanti bekuyisikhathi esihle ukuthi la ethi efikile athi uyavula impompo egwanda athole kungenamanzi a-understand ukuthi ngempela sibile egwanda kule problem or ethi efikile asithole sigcwele phandle sikhala kuye njengomama welizwe ukuthi hayi mama sile problem yokuthi kasila manzi egwanda okunjalo-ke hayi sikhomithi iqinisi abanye besithi siqhubeke abanye besithi siphinze athi hayi sizakuzwa ngabantu kodwa ukuhlonipha ngokukhuluma kwabo oright-ke sizathi ngomgqibelo sizacela izakhamizi ukuthi zivume ukuthi sikwenze ngomgqibelo siyekele umama kudlule kodwa sizamnika iphepha lethu eliqinisa ukuthi egwanda sile problem yamanzi.
Lo ngumnumzana Maduma Fuzwayo unobhala wenhlanganiso yeGwanda Residents Association obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Uzulu uthi ibhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe liphuzile ukwethula uhlelo lokuchasisela abantu makhaza labo somabhizimusi ngesimo sama-bond notes engakethulwa. Kule mbiko ehlukeneyo ngelanga lokwethulwa kwalimali ngemva kokwethulwe liphephandaba le-The Independent ngeviki edluleyo elithe inkampani ebimele idinde limali ithi kayisafuni ukwenza lokhu. Abantu abakhulumele Studio 7 lamuhla bathe umbiko ethulwe ngusibalukhulu webhanga leli umnumzana John Mangutshka okuthi bafuna ukufundisa uZulu ngokusebenza kwama-bond notes utshengisa ukuthi ngabakwazi abakwenzayo. Iphephandaba likahulumende le-The Herald lalo libika ukuthi uMangutshka uphinde njalo wathi ama-bond notes la kawatsho ukuthi sokuzasetshenziswa idola leZimbabwe lona elagukudeka isisindo lagcina lilahlwa. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele encwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Imfundiso iyabe iqakathekile sibile ukuthi ibe khona kodwa kumana njengani isiphuzile nxa sifuna ukuthi bafuna ukuletha ama-bond notes kwesikhathana esizayo esinjenge-2-3 weeks angazi ukuthi bazafinyelela njani ukufika endaweni eziningi zalaphelizwa ntsho nxa ungakhangela uzabona ukuthi information ifike ebantwini kuzaba nzima kakhulu ngoba abanye abalamaradio abanye ababali abanye sepa angazi ukuthi bazaba le mfundiso njani engafika ebantwini kusikhathana lesisele.
Ungatshela-ke ibhanga leli elikhulu ele-Reserve Bank ukuthi lenzeni pho nxa sokunje?
Labakhumukele phambili kodwa imfundiso akumelanga ibe ama-bond notes ephuma kumele bezame ukuthi bafike ezindaweni ezibekwe okunye abangakwenza ukusebenza lamanye amaqembu kumbe ama-organization angabancede ukuthi bafike ebantwini ngoba bona kodwa bona ukuthi bayakwanisa ukuthi bafike bengathi bafuna ukuthi basebenzise amaradio bafuna ukuthi basebenzise ama-newspaper kuyabe kufunakala ukuthi zifike khona so ngingazi ukuthi ama-resources akhona bazafuna ngathi benze njalo kodwa kuyabe kuqakathekile sibile ukuthi bafike ebantwini bawafundise abantu bengacilwa ngendaba le yabo-bond notes.
Ye kodwa ubona zani inhlanganiso ongabe ukhuluma ngazo ngezinjengaziphi?
Inhlanganiso ezisebenzisa ingxenye yamadrama nxa besiya emaphandleni, inhlanganiso ezikhona ku-economy abo-CZI, ama-banks futhi bangasebenzisa ama-banks ukuthi abantu baluze i-information kuma-banks ngendaba le yama-bond notes ukuze abantu babekwazi ukuthi kuyini okumele bakunanzelele.
Umnumzana Masimba Gutshera incwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Umthethwandaba we-High Court eHarare usunqume ukuthi abasakhulayo bebandla leZANU-PF kumele basuke lapho abazihlalisa khona kundawo yama-cooperative emzini we-Warren Park. Umahluli uthi abasakhulayo labanxa bengavumelani lesinqumo lesi kumele basiphikise kungakedluli amalanga alitshumi kusukela mhla ka-14 kulinyanga. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
La ma-cooperatives angenwa ngabasakhulayo laba ngabalisa e-South Pole, Westwood, Warren Hills kunye le-Walk in Spirit abetheswa umlandu wokukhokhela abasakhulayo be-ZANU-PF laba ukuhluthuna lomhlabathi. Babalisa u-Agoni Mosi, uTapiwa Kanyemba, uDaniel Chigoni kanye lobikwa kunguye okhangelelwe ukumela ibandla leZANU-PF kule ndawo, Shadow Minister umnumzana Abisha Ibrahim uShekunze. Kodwa uShekunze yena uyazigeza kuleli cala esithi kabazi laba bantu. Omunye wamalunga ala ma-cooperatives umnumzana Dumisani Swanda ulandise ngokwenzakala kibo.
Sithe sesiphuyilende sesisavelwe saqeda sesiphiwa amanamba sadobha saqeda kutheke sokunjalo sasesithola ukubana sokulabafana abangenayo besithathela iland bethi ngeyabo bethunganyelwa ngu-Abishaya uShekunze. Kwasekusihlupha sase sihambe emapholiseni sakhuluma namapholisa. Indaba yahanjiswa eHarare Central yaphinda yaphenduka yabiselwa njalo e-Warren Park Police Station bethi kayiqede khona ngani. Thina njenge-cooperative si-concert yam sasesihlala phansi sabonisana ukubana kungcono sidinge i-lawyer ele concert yam. Sithe sesithole igqweda, igqweda lase liphakamise indaba layihambise e-High Court.
Usibandethi lesi sehlakalo sesibabuyisele emuva ekuqhubeni imisebenzi yabo yokwakha.
Uthe seyijajile le ndaba wasethokolwana ukubana abalancwadi zakhona ezaleyo ndawo esasiyiphiwe thina. Ngakho ke ngabasuke baphiwe 10 days kodwa ke sithola belokhu bekhona apha endaweni yonaleyo. Kodwa u-Abishaya nxa sikhuluma layo uthi kayisibo bafana bakhe kayisiyo bathungamelayo simkhuphe kuleyo ndawo. Ngakho kuyasihlukuluza thina njengama-cooperative njengama-members e-cooperative abaphiwe indawo yokubana sithole indawo yokuhlala.
Incwadi eyalotshwa ngosaphethe ugatsha olubona ngezindlu lokwakhiwa kwazo kumanisipala weHarare mhla ka-16 kunyaka Nkwenkwezi u-retired Major Marara yakubeka sobala ukuba abama-cooperative amanela yiwa semthethweni esithi abeZANU-PF abaziwa. Kodwa abasakhulayo laba baqhubeka beqinisa amakhanda besala ukulandela lokho bethi ngoba kulilungelo labo ukuhlala kulezo ndawo njengoba bekwenza kulandelwa uhlelo lwebandla labo leZANU-PF lokuthola isontanga ama-stand. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uthi oncintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika omutsha emela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump uqhubeka ezigwenxa nsuku zonke ngenkulumo eveza sobala ukuthi kalungelanga ukubusa ilizwe leMelika. le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Pula wasangoma umtana muya kula pula sangoma kauya yeli angila le busuku ngihlushwa isilwane angila le busuku angila le busuku ngihlushwa isilwane
Ugatsha lwezempila kahle lo kunakekelwa kwabantwana solwethule umbiko ukukhuthaza uZulu ukuthi aqaphele imikhuhlane yesihudo ememethekiswa ngamanzi ngemva kokutholakala kwabantu abangamachumi ayisithupha eHarare ababili eMutare loyedwa emaswingo belomkhuhlane wetyphoid okhangelelwe ukusabalala ngamandla lapho iZulu seliqalisile ukuna. Unotando Sibanda usipha lolu daba.
Umbiko lo wokuthi abantu baqaphele wethulwe ngumphathintambo walolu gatsha uDr. David Parurenyathwa uxwayise ukuthi limkhuhlane ilakho ukuba yingozi kakhulu lonyaka ngenxa yokusilela kwamanzi endaweni eziningi zelizwe emadolobheni okutsho ukuthi abantu abasebenzisi izambuzi ngendlela. Lokhu uthi kwenza abantu basebenzise iganga ukuzathi lapho izulu selisina likhukhule yonke le ingcekeza ibeke emanzini okunatha okuzaletha limikhuhlane ngamandla. Amadolobho akobulawayo iHarare leMaswingo ngamanye aselohlelo lokuvala amanzi kuwalondoloza okuchiya inkulungwane zabantu zingelandlela yokuthola amanzi ahlanzekileyo. Isakhamuzi umnumzana Benson Swela kuthi ukuswelakala kwemali yenhlelo zamanzi ngumlando kahulumende othatha imali kaZulu ayisebenzise kunhlelo zeziphatha amandla labo sibalukhulu ngoba akudingeki imali eningi ukuthi kuqedwe lomkhuhlane udubo nje kungaqhakathekiswa kwendingeko zezizalwane.
Kuminyaka ophelileyo uhulumende ungathi usebenzisa imali engafika 20 million ethengela ama-ministers zizimota kodwa sikhale ukuthi kulo mkhuhlane onjenge-typhoid ongadingi 20 million ukuthi ulungisiswe.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Emelda Maplanka uthi ngaphandle kokusilela kwamanzi ukungabuthwa kwezibi kwenza kuhle kube lula ukuthi lumkhuhlane umemetheke indawo yonke okuyikho okwenza bahlalele evalweni ngempilakahle yabo.
Kuyahlupha impilo yangkhona vele iyahlupha because vele nxa usufuna amanzi kumele utravel uyedinga amanzi yenza imkhuhlane because abanye abantu bacine besidla bengagezanga izandla ngoba amanzi abenjani ekhatshana la ma-toilet. So besicela ukuthi at least amanzi nxa engaba khona.
Umongikazi unkosikazi Charity Mbedzi uthi kuqakathekile ukuthi ngalesi isikhathi abazali bacebise abantwana ukuthi badlalele khatshana lendawo abantu abavame ukulahlela khona izibi njalo baqakathekise ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo bengakaphathi ukudla. Imikhuhlane yesihudo uthi ivamile ngesikhathi sezulu ikakhulu endaweni ezingelamanzi ahlanzekileyo kungakho ukuhlanzeka kuqakathekile.
Qakathekile ukuthi omama sinanzelele abantwana sibeleqinisa ukuthi khona enyaweni bagqokile njalo sibakhangele ukuthi khona bengadlaleli khona emanzini ngoba kulula ukuthi bebanjwe imikhuhlane edalwa ngamanzi especially amanzi ayebe ehlale ku-one ndawo. Sibananzelele ukuthi lalapho besidla futhi sibeleqinisa ukuthi bagezile izandla. Ingcekeza kumele simeke sure ukuthi khona nxa izibi zethu sizibophele emaphepheni lapho zingakathathwa.
Ocubungula ezokuhlalisana kwabantu umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi amakhansili adinga ukuzinuka amakhwapha ukuze yanike izakhamizi imfanelo zazo hatshi ukuthukuza amakhanda emqubeni khona kukhanya ukuthi udubo luyeza kwezempilakahle nxa kungalungiswanga ukuhanjiswa kwenhlelo ngendlela.
Singahamba endaweni ezinjengabomavuku kubodzibarasekwa kubokhwazana sathola ukuthi bakhona asebefika 65 years abangela msebenzi baphi imali ukhansile ucine sebavalela amanzi xa sebavalela amanzi yikho abacina bethola khona imikhuhlane eminenginingi kanti ukuthi uhulumende uzaqalisa lo msebenzi wokuthi ancedise umunicipality.
Okhangela amalungelo oluntu umnumzana Khumbulani Maphosa uthi kumqoka ukuthi uhulumende aqakathekise udaba lwamanzi ngoba engenzanga njalo kulakho ukuthi ilizwe lizithole selukusimo esibi njengomnyaka okwaqhamuka ngawo uhlobo lwesihudo lwekholera.
Ngikhumbula ngomnyaka wekholera Kumele sikhumbule icholera liyana ngoba ama conditions adala icholera lokho ekhona nanamuhle ukuthi kungenza ukuthi icholera lana njani iphenduke futhi. So izinto kumele ngabe zinanzelelwe zona lezo zaqhakathekisho.
Lanxa isisekelo sombuso sikubeka obala ukuthi ukuthola amanzi ahlanzekileyo yokulilungelo lomuntu wonke, amadolobho amaningi kukhanya ayehluleka ukufeza lokhu. Ingcwethi kwezempila kahle ziqwayisa ukuthi lapho umuntu echisa umzimba, ezizwa ephela amandla, echaya likhanda, engakhwabithi ukudla, kuthi kwabanye azizwe equmbile njalo ephuma izilondalonda ze-rash, aphange aye esibhedlela ukuyahlolwa ukuthi akalawo yini umkhuhlane we-typhoid. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Lokhu sikudaba lwezempila kahle eleZimbabwe selikhethwe phakathi kwamazwe amane emhlabeni wonke jikelele ukuba lenze ucwaningo lokudinga imithi engelapha umkhuhlane wengculaza. Lolu cwaningo luza kwenziwa ngabekolishi leChicago ngapha eMelika. Amanye amazwe aphatheka kucwaningo lolu abalisa eleTanzania, eleMozambique, eleMalawi, eleBotswana, leKenya. Kwezemidlalo lamhlanje, ukapteni weqembu leHighlanders uFelix Chindungwe uthi sebekhangelele kumkhankaso wokuphakamisa inkezo yeCastle Lager Premier Soccer League ngemva kokukhitshwa kwaleli qembu kunkezo yeChibuku Super Cup liqembu lengezi iPlatinum Stars ngempela sonto. Kubika intathelisindaba yethu uJoseph Njanji.
Seliphelelwe ngumphako iqembu leHighlanders kumncintiswano walonyaka wokuphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa nge-1 kanyange lenkezo iPlatinum Stars ngensonto. Iqembu leHighlanders lingene kumidlalo yesigaba se-semifinal kumncintiswano weChibuku Super Cup lilethuba lokuqeda imidlalo yalonyaka liphethe inkezo ezimbili okuyizwe eziqakathekileyo kweleZimbabwe njengoba lingelinye lamaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco se-PSL. Ukunqotshwa kweqembu leHighlanders ngelenkezo iPlatinum Stars kusho ukuba iqembu leFC Platinum yilo lodwa eliselele lilethuba lokuphakamisa inkezo ezimbili okuyizo eziqakathekileyo njengoba lona lifinyelele kufinali ngemva kokutshaya leHarare City nge-3 kanya. Iqembu leHighlanders leFC Platinum ancintisana leCape United ukuphakamisa isicoco se-PSL kusele imidlalo emithathu ukuba imidlalo yeligi ifike emaphethelweni. Ukapteni weqembu leBosso uFelix Chindungwe uthi ivele isiwuchithile umuthi inkonyane, yikho ke akusasizi ukutshona bekhala ngokukhitshwa kunkezo yeChibuku Super Cup kodwa sekumele bekhangele okuzayo.
So into eqajekile ukuthi sokudlule kwesikhangelele okuseleyo nokwesibasike kwe-championship sesikhangelele oqajekile konto ethine nathi sidlale okwethu siwine.
I-final yenkezo yeChibuku Super Cup ikhangelwe lokuba idlalwe emhlazini 5 kunyanga kaLwezi kodwa inhlanganiso ye-PSL khona iza kutsho ukuba lomdlalo ozadlalelwa ngaphi. Iqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku Super Cup lizathola inkulungwane ezingamachuma isikhombisa lanhlanu zamadola kuthi elizadliwa ku-final lizathola inkulungwane ezingamachuma amahlanu zamadola. Iqembu leHighlanders leHarare City wona aphelele ku-semifinal azathola inkulungwane ezingamachuma amabili lanhlanu kuthi lawo aphume kusigaba se-quarterfinal athole inkulungwane ezilichumi lanhlanu. Ikanti lawo ahle avalelisa kusigaba sakuqala esomncintiswano azathola inkulungwane ezilichumi. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu leMamelodi Sundowns leSouth Africa yilo eletheswe inkatha yokuba zintshantshu zomdlalo kuzwekazi leAfrica ngemva kokuphakamisa isicoco seCAF Champions League ngensonto. Iqembu leSundowns linqotshwe nge-1 kanyange lezamalekhe le-Egypt khonale kweleGibhithe kodwa nxa sekuhlanganiswa lempumelo yomdlalo wehlandla lakuqala odlalelwe leSouth Africa lapho iSundowns inqobe khona nge-3 kanya kutsho ukuba iSundowns inqobe nge-3-1. Umdlali waseZimbabwe uKhama Billiard ngomunye wabadlali abathenjiweyo uqembu leMamelodi Sundowns, ikanti nomdlali waseZimbabwe olodumo uPeter Ndlovu usebenzela leli qembu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahalezansi. Zihlobo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona i-by-election ye-Norton lapho kunqobe khona umnumzana Themba Mliso. Thokazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.